wena angikwazi ukuthi umuntu uxothwa njani engasiyo engekho phakathi kwalowo mhlangano. Ungeke wathi umkakho ungamthathanga uzuthi uyamxotsha njani ungakamthathi.
Manje kuyini osekuzayenzakala, lizahamba yini emthethwandaba kumbe kuyaphelela kona?
Hayi, emthethwandaba sisiya kwenzani. Sikhona eParliament, siyi-MDCT, labo bazabakhona ne-MDCT yabo.
Bathi njalo labo abalempahla yebandla kuzamele bayilethe egoqele izimoto.
Yikho ke lapho okuza khokhela ukuthi kuyiwe emakhoti, ngakunjalo.